iZANU PF ungazulande ungazu ukhangelisise i-trend yakhona imasebelele South yayivele igcwele i-constituency yama-veterans abantu abangale babevele bengabantu abathanda iZANU PF kwaba nje lenkinga la e-violence okwephiselwa nje kodwa ngibona ngathi vele i-South yayivele i-stronghold ye-ZANU PF okukhona ukuthi sesikhangelisise ukuthi abakhethwayo bakhona abakuZANU PF bayazi na umsebenzi singasakhangelisisa ukuthi ngabe alliance kumbe ngabe olunye uhlobo so kuqakathekile sibone ukuthi bona abantu abangenayo abeZANU PF bayakwanisa yini ukuthi bathuthukise i-province yakhona yekubuhlungu abanye abantu abasapota nje abasekela i-NDC alliance kodwa ngibona ngathi iZANU PF yayivele iphethe imasibeleni South
kodwa bakhona abathi isigaba lesi yiso esilempawu yombhucazwe weGugurahundi eyabangelwa yilo ibandla asebelivotela namhlanje kungakuhamba njani khona
uyabona ukuthi mnumzana nxa ungakhangela ungakhangelisisa iGugurahundi nxa yayisithiwa yi-epicenter ye-conflict yokuxabana i-generation le ekhona kathesi singathi sihambe sisiya phambili si-drifter sigeleza isiyakhatshana abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into iGugurahundi i-impact yakhona ekhethen siba lutshwane so loba thina singazi sithi ngoba wena lami singama-historians siyazi ukuthi kwenzakala kodwa abakhona khathesi uzilo sekhona khathesi generation yakhona ngibona ngathi thina sisuka sebekhohlwa ngakho akuseyinto esingathi ngesithiwa yi-electoral factor esisetshenziswa ukukhethwa mina ngibona ngathi kuqakathekile ukuthi sibe kwazi khonokhu lathi lama njengama-analysis akulezinye izinto ezingasaqakathekisiki ezingaqakathekisiyo nxa abantu sebekhethana
ake sikhangele koBulawayo siyabona ukubana yikho lapho umanyano we-MDC alliance othole phose izikhundla zonke kungakuhamba njani ikakhulu sesikhangela kathesi ukubana sekungani abanye sebezisola ukuthi safaka abantu abavela ezigabeni ezingaso zethu lokunye kunjalo ukubona njani wena khona
uyabona ukuthi vele iBulawayo yomthetho umthetho wayo ukuthi yayivele iyizaphu ngisacabanga ngama-mid-80s ngama-90s vele babengabantu ababevotela izaphu kwathi kungena izaphu ngathi sibhili siphelile umdala sengene ku-unity bahle basekelana le-opposition kulesi ngathi ngesithiwa yi-consistency ukukhetha yokhosini koBulawayo kodwa singaze sibone manje sokule i-migration yabantu abavela emashonalands iBulawayo vele isigcwele abantu besishoneni yi-integration evele esikhuluma ngayo bavele bekhona lo ngazi ukhangele ibhoso sibili kulabantu abaningi abalamabizo esishoneni yikho mina ngisala ngikhuluma ngokuthi lokho vele kimi mina ungwenya odlalwa eshurubhu wonema akulamina vele angilandaba lakho kumbe ngunamo shambira kumbe ngisiphezeni kumbe ngumdluli as long as i-identifya labantu bakoBulawayo abanye bakhona bayakhuluma isindebele ngibona ngathi kuyahambelana le mentality esingathi i-transformation yabantu bakoBulawayo kathesi
ngokubona kwakho ubona ungani kuzaguquka yini kukhetho oluzayo sibona abantu sebekhangela umuntu bengasakhangeli ibandla lakhe avela khona nxa sebefuna ukhetha
akusoze kuguquke ngiyabona ngenxa yokuthi ama-structures ama-candidate la mfethu avela kuma-structures so ungazungena ku-structure ngathi mina ngangihlala kwenye imihlangano yabo-alliance yabo lamanye amaphati labangisenza i-programme okwayelezigonda kuchasisa ukuthi kulamanye ama-candidates lo enelizwe lesindebele kumbe elesizenda kumbe elesimbawu kumbe elesidonga kodwa uyabe engazakali ngabantu ngoba kasebenzi labantu so ungaze unandelisise ubuntu abantu abakhethwa bakhona abafakwa ama-candidate akhona ngabantu abalamabizo atshiyene kodwa bayasebenza mase bayathandwa ngabantu abakumasezu ngamawadi so i-trend yakhona ayisoze intshintshe ngoba akusize kwenzakala ukuthi i-population yamandebele iyedlule abantu besishoneli kuzaba vele kuhlala kule integration angithi i-infiltration manje i-integration so ngaphandle kokuthi bona laba abathi khona kakufakwa amandebele bafake abantu kuma-structures abasebenzayo la ma-structures bazabe belokhu besehlulwa kuma-primary election so mina u-2023 akusoze kuguquke kuzavele kuhlale kunjalo kuphela.